Ukulutshwa kwesisekelo esitsha sombuso kuhlanganele embambeko eziningi, ikakhulu ukudonselana phakathi kwamabandla abumba uhulumende womanyano okwenze kwehlule ukuthi lo msebenzi ugqitshwe lo nyaka. Iningi likaZulu selikhangelele ukuthi lo msebenzi uqedisiwe ekuqaleni komnyaka lapho sokusenzwa ukhetho lokwamukela loba ukwala ukwamukela isisekelo sombuso esitsha olwe-referendum nxa iphathi yokusemasinya ukuze yandulele ingxoxo zokulungiselela ukhetho olukhulu lokudinga omongameli namalunga edale lephalamende. Lanxa nje umongameli Robert Mugabe ubethi ukhangelele ukuthi ukhetho luphathwe kungakapheli inyanga kaMbimbitho, lokhu kukhanya kungasoze kwenzakale ngenxa yembambeko lezi, kodwa ukhetho kulokhu lusakhangelelwe kuwona lo mnyaka ozayo loba ungakacaci ukuthi lokhu kungaba nini. Kwamanye amasiko enombolo u-13 akezi le ndaba ezinhle ngoba isaziwa njengenani lamabhadi esabekayo, kodwa unkosikazi Rita Maplanka uthi ukhangelele ukuthi kungaze kwaba njalo kulo mnyaka, ikakhulu ngoba ikhangelele i-referendum lokhetho olulokuthula. Uthi ukhangelele ukuthi kube lokuhlela ukuniphana emphakathini kulo mnyaka ozayo lapho kukhankaselwa yiloba i-referendum kumbe ukhetho.
Hayi, into edinga nje ukuthi kungabi lokuxokozela, kungabi lokulwa, kube lokuthula okuhle, kuhleke kwakukholiswayo. Ukuthula esingakwenza ukuthi kuphela sibambane nje kuphela, kungabi lokuxokozela, sithandane kuphela. Yikho kungayenza ukuthi kungabi lo msindo.
Unkosikazi Zoneni Makhamanzi oyisakhamuzi uthi ukhangelele ukuthi abantu baqhubeke bekhulumisana bexoxisana ngesisekelo esitha sombuso, i-referendum kanye lokhetho, kungela othwalela abanye induku. Uthi kusadingeka ukuthi abantu baqhubeke bekhulumisana ngamaphutha ayizolo, baxolelane izolo lembelwe, hatshi ukuthi uZulu abe lokhu eqhubeka engena iminyaka yonke lezikhubekiso zayizolo.
Bale wani umuntu onganjani ongatshela abantu ongamela i-country as a whole to apologize into eyenzakalayo, then ebe sesitsho ethembisa abantu ukuthi nanaye okwayenzakalayo sezokuphinde kwenzakale, then abantu bengangena kuma-elections kungela problem. Like nxa kusiyavothwa nti babe belokhu besethuselwa.
Osebenza ekhangele amalungelo abesifazana unkosikazi Belinda Gumbo Ncube uthi kube liphutha ukuthi umnyaka uphele isisekelo esitsha sombuso singaphelanga, kodwa ugwalo lwethulwa emhlanganweni we-Second All Stakeholders Conference lungethulelwa uZulu lungaguqulwanga, kuyabe kulungile abesifazana ngoba iningi lezikhalazo zabo ziqukethwe kulolu gwalo. Wengeze esithi kumele kuxoxiswane kabanzi ukuze kwenqatshelwe udlakela ngomnyaka lo ozayo, ngoba nxa kuthe kwaliwa abesifazana yibo abayikhotha imbenge yomile.
Women who have been tortured and children who have been tortured and judicial violence, they need to address indaba ye-violence because women bear the brunt of violence. Kungaba le mpingaphi obaba abaleke omama aqala akhumbule uyabhagula umntwana, obaba babeyabe baleke yedwa kadobhi lo mntwana wengabo. So women bear the brunt of violence.
Unkosazana Sethulo Ncube oligqwetha uthi ukhangelele ukuthi abesifazana benelise ukuphatheka emhlanganweni lapho kukhulunywa ngezombusazwe ukuthi labo imbono yabo izwakale. Uthi lapho kuthe kwaba lokungezwani, iningi labesifazana lihle lidlalele khatshana, kodwa lokhu kuletha ubuyanga elizweni ngoba kungeke kwenziwa izinqumo eziphakamisa isizwe enye ingxenye yaso ithotshobele isesaba ukukhuluma.
Because the first consultative meeting ye-constitution yakwazi ukuthi ngabona kunezipheko ukuthi yaba disrupted. And then I'm also thinking of even the Human Rights Commission bill. So when I know mama uvela ngkhaya, ama chances of uzahlala sikuthi ukuxoxela lokho kuzaphela, la ngizaniwa ithuba. Vele futhi ungaxoxelwe saba ukukhuluma. Ngoba uze sathi ngizakhuluma into ezani ezawesela ukuxoxela lokho.
Ilizwe leZimbabwe selivame ukuphatha ukhetho lulodlakela oluthiya abanye bethuba amanxeba kulinyazwa kakubi, abanye belahlekelwe imphefumulo, imizi lempahla, abesifazana bedlwangoliwe, njalo makhelwane bengacuphisani kwaye. Lanxa kunjalo, i-referendum lokhetho oluzayo kwehlukile ngenxa kahulumende omanyano oselethe ithemba lokuthi mhlawumbe inhlangothi ezisebenzela ukuthula ezinjenge-JOMIC, le Organ for Healing, Reconciliation and Integration ziyaletha inguquko, abesifazana babelakho ukuya emkhankasweni lekuvoteni kungela kwesaba. Abesifazana bathi balethemba njalo lokuthi ukusebenzelana kwabo njengabomama enhlanganisweni ezingelani lezombusazwe behlanganiswa ngezokulondolozwa kwamalungelo abo, kungakhathalekile ukuthi bangabaliphi ibandla lezombusazwe, kuzaphathisa kakhulu ekuthini babe lesibindi sokuncintisa labo ezikhundleni zaphezulu njalo basekelane bona ngokwabo. Ekubhekeni umnyaka ka-2012, abesifazana bathi imizamo yokuthi ilizwi labo lizwakale ikhanya ibe ngconywana kule minye iminyaka, ngakho sebekhangelele u-2013 ukuthi uzaqukatha okungcono kulanyakenye ukuzavezwa ngokuziphatha kwabezombusazwe ngesikhathi sokhetho. Iningi lithi selimelele ukugqiba lomnyaka ka-2012 ngenjabulo limemeza lithi woza 2013 sokumelele. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, nginguNothando Spanda.